ziyinhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network isigaba sesikiso kathesi sesilungiselela esingathi khona khona ngama final stages before i-election. Ngakho ke sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwazabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers. So ke bayafakwa ngamaqembu kuza kuthi ke ngemva kwalokho babe sebesiye izindawo nokumele basebenzele kizo. Okunye futhi esikwenzayo ukuhlanganisa lama observer missions achiyeneyo okwakhathesi sesihlangane le Carter Institute, sahlangana le European Union, sahlangana le African Union, sahlangana le SADC teams ezizwe zizo-observer ama-election kwele Zimbabwe. Siyaxoxisana njalo le misakazo etshiyatshiyeneyo ukuze batsho ukuthi bebazi ukuthi isigaba singaphi kathesi. Siyahlola njalo lokuthi kambe ngabe ama-polling stations i-material yokuvotisa ingabe isifikile yini. Ikuhamba nje sikhangela sibona nje okwenzakalayo, asi-interfere lutho, hatshi ikubona nje i-activity engabe khona isenzakala. Konke khonokho ke ukuthi abantu babekwazi ukuthi isigaba sesingaphi sokuthi abantu sebe-redini ukuthi sokungavotwa. Sizahlola njalo ukuthi kambe ama-voters rolls okumele abantu babone mhlawumbe be-check amabizo before i-election engabe khona yini kusukela kusasa, njengoba kusasa kulilanga lokugcina singakafiki elangeni lokhetho. Sibambisane le-University of Zimbabwe, sikhiphe njalo ugwalo olubeka sobala ukuthi nxa sikhangela ama-elections elizweni leZimbabwe kuminjani. Lugwalo-ke lwama-themes besingathi ulezi gaba eziyisikhombisa, 7 themes. Abantu-ke bayakhuthaza ukuthi baluthathe lolo gwalo kumbe baludinge bazibalele bezwe ukuthi okuphakathi kuyini. Siyakhuthaza ukuthi abalufunayo baxhumane lathi, baxhumane le nhlanganiso yethu ukuze balayelwe kuhle ukuthi bangaluthola njani. So ngokunye esikwenzileyo-ke njengenhlanganiso konke lokho, sibambisane labacubunguli abasezingeni elikhulu e-University of Zimbabwe.